lanxa udubo lokusilela kwemali emabhanga luqhubekela phambili amanye amadolobho abikwa solunganeno lemitshina yama-ATM isikhihliza imali kuthi isisindo semali yohlobo lwama-bond notes sibikwa laso sesithe xaxa kancane nxa imali le iqathaniswa ledola lemelika usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga uthi ukugcwala kwabantu abavela emazweni atshiyeneyo kubangele ukuthi imali itholakale ngesikhathi sekhefu lekhisimusi
akutho ukuthi kungathi ukuthi sokusiba ngcono ngoba ama-queues emabhenki usuwabona nje ehamba lanxa nje ubhoda nje edolobheni uyabona nje abantu bethatha nje imali zabo lanxa nje ehamba nje mbhadalo emakhulu lokhu siyakubona ikakhulu engunanzelelayo iholiday yalonyaka ibe labantu abaningi abavela kwamanye amazwe engunanzelelo kakhulu yukuthi kungabe kungene imali evela kwamanye amazwe abantu abavakashayo ngoba kunanzelele xa uthe uthela iphepho endaweni eziningi uthola umuntu ebhadala ngama-usa i-100 usa into esingazake siyibone lokhu nje saqalisayo ukusebenza ngama-bond lama ema-supermarket lapha ubona nje umuntu ethenga ngama-usa usubuntu umkolola isuke wezimbabwe umuntu ovakashileyo
ukwanda kwabantu abavela kwamanye amazwe kubikwa kubangele ukuthi isisindo sama-bond notes laso sikhuphukwe kutsho uMhlanga
njengoba ngisitsho nje ukuthi kubangelwa yikuthi akusabantu abaa imali kakhulu nje lapha akunempitha khona osiphatheleni bebekhala kakhulu labo osiphatheleni bathi hhayi imali zehlile kakhulu ikakhulu irandi iba yehlele kakhulu okuthi kayisela nzuzo kubo siphosisana nje lama-bond note wona lapho
kodwa isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu uthi udubo lokusilela kwemali lokhu luqhubekela phambili kungela sisombululo
udubo lokusilela kwemali luya phambili akula ubungcono obukhona sasizwile thina kuthiwa sokungenekeyo okuthiwa ngugare lo izinto zizatshintsha kodwa-ke ukuhlupheka kwabantu kuya phambili imali kayitholakali ikhona emtshineni ukuthi umuntu kuyathawula imali ekhadini ebhenki kodwa-ke leyo mali ingathatheki ma usuyifuna sekumele uyethenga kulaba abagcina izimali uphinde ubhadalise ugcina usiyithathe siyimali encane oyizimota lamabhasi bayabe befana ukuthi kubhadalwe ngekheshe umumo mubi kakhulu imali kayikho elizweni ikakhulu lapho emhlubulweni wakithi-ke emadebheleleni kobulawayo ngokunjalo
uNdlovu uthi lanxa bekusiba ngcono kulalabo abalemali emafonini udubo yokuthi ayisibo bonke abenza ibhizimusi abamukela imali nxa isefonini
akuphathisi ngoba umuntu ugcina esebenza ngamandla ukuthi ayethenga izinto angazifuniyo ukuthi athole i-change ye-$10 futhi nge-ecocash kulezinye izindawo lapho abangakakhulu ekugadeni lokuthengeni kwezinye izitolo kugcina-ke sokufosa abantu-ke ukuthi bahambe-ke bayetshintsha-ke kona laba kuzimaie ebhotswana ethenga insimbi zemota uthi utshintshe i-600 ebekwi-ecocash waphiwa i-$375 ngase kunanzelela ukuthi ihafu yemali yakhe yonke-ke ayiluzileyo kubuhlungu kakhulu-ke kunzima-ke indawo eziningi kaziyamukeli kazilama-swipe machine azamukeli le ecocash kho emakhaya kakuhambekanga babethanda abantu bahambe aleli khefu belezihlobo labangane emakhaya kodwa-ke ngohlupho lwemali yena le kakuhambeki emakhaya
uNdlovu uthi abanye bebesuka baye phandle kwelizwe ukuyathenga impahla ngenxa yokusilela kwemali elizweni isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zeGwanda umnumzana Bekezela Madumafuzwayo uthi eGwanda imali ibitholakala ezitaladini hhashi emabhanga ngekhefu lekhisimusi
akukho kuhle kangako sekhathesi ngesikhathi ngekhisimusi lesiisikhathini sesikuso sekhisimusi hhayi abantu abazange bayithole sibebhenka bengelalutho ngisho ibhondi ngisho i-US dollar okungelalutho but
emgwaqweni kutholakala isitshaja isidura, especially babade befuna amarandi befuna ukuhamba abebadurela sibili okuzwayo emgwaqweni likhona but emabhenki hhayi bengatholakali.
Uhulumende uthi udubo lokusilelwa kwemali luza kuba nganeno kumalanga alandelayo ngemva kokuba ephiwe imali libhanga le-African Bank.